Ekufikeni kwakhe enkundleni yendizamtshina ye-Robert Gabriel Mugabe International Airport izolo, uMnumzana Bubaka uchasisele intatheli zendaba ngokuqakatheka kohambo lwakhe oluza ngaphambilini komhlangano kaLwezi owamalunga azamela amadala ePhalamende angamachumi amane lanye 41 National Parliaments kanye labamazwe akuzwekazi le-Afrika. Lamhla uMnumzana Bubaka uye wayazibika kumlawuli wedale lePhalamende eleSenate, uPresident of the Senate, uHonorable Mabo Chinomona, lapho achasise ngesizathu sohambo lwakhe. Uveze njalo ukuba uze kuleli ukuzavumelana kulokho okumele kwenziwe ngabedale lePhalamende kuleli ukuze lomhlangano uphumelele. Umkhokheli enhlanganisweni ekhankasela ukufundiswa kwabantu ngendaba zesisekelo sombuso ye-hashtag This Constitution, uNkosazana Abigail Mupambi wemukele ngenjabulo ukwenzelwa kwalomhlangano eZimbabwe.
Lokho nje kuzanikeza iZimbabwe ithuba elokuzibukisa, ithuba elokuthi layo ime i-competitive ku-African continent, kuqakathekile lokho. Kodwa ke sithi nje kuqakathekile ukuthi mhlawumbe sibe lokutsho ukuthi sibona njani through ama various stakeholders. Ibe kuqakathekile ukuthi mhlawumbe kube nama stakeholders athile abe lokutsho khonapho. Kodwa ke hayi, siyafisela ukuthi Zimbabwe iphumelele ukuhosta le conference eqakatheke kangaka.
Intatheli zindaba esebenza izimele uMnumzana Tafazwa Chikandiwa upha umbono wakhe ngalolu hambo lukaMnumzana Bubaka.
Sicela ukuthi ingabe kuyayenza akwanise ukuhlangana lamabandla wonke babonisana, ayikhona ukuthi abe ekhuluma lohulumende kuphela, sokungani yinto yezanu-PF. Le yinto yinto yelizwe, ayisonto yeparty.
UChikandiwa uthi angabonana labenhlangothi ezihlukeneyo uBubaka kuzosiza ekuthini abe lombono obanzi kakhulu kulokho ahamba ngakho.
Sicela ukuthi nxa kusiyenza akwanise ukukhuluma lamabandla ashiyeshiyeneyo ukuze into le iphume kahle, ngoba engayekela ukuphuma kahle kusolwa ilizwe, akusolwa uhulumende kumbe iparty kuphela.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Collins Ncube uthi kasikho isidingo sokuthi uhulumende avume uqhuba lomhlangano kuleli lapho isimo kwezomnotho singesihle khona.
Bakithi izinto azisalunganga enizweni, i-cost of living, izinto sezidura, lokhu lalokhu sokudura, amagetsi ayakhwela, ozukho bayakhwela. So imali zokuthi sihoste imhlangano imbuthano njengaleyi kusisiza ngani, kusincedisa njani? Ngoba sikhuluma nje izizalwane zeZimbabwe zithwele nzima ukuthi baphile impilo zabo zabantu zibe ngcono. Mbonani uhulumende kakhangele kakhulu ukuthi abantu sebephila njani kathesi sikhuluma kunje.
Esuka edale lePhalamende uBubaka uphatheke emkhosini wokulobelana phansi isivumelwano lonobhala omkhulu wedale lePhalamende uMnumzana Kennedy Mugobe Chokuda sokukubeka emthethweni ukuthi ngempela uqhutshwe lumhlangano kweleZimbabwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.